Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 3 impandula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weZimbabwe ubikwa esithi uzakwabela abantwana ababuyela ezikolo impahla zokuzivikela kugciwane le-COVID-19.
Siyakhonona njalo sizonde kakhulu ngenjongo kahulumende yokuthi ebhadale abelungu ababesemaplazini.
Abe-MTC Alliance bathi ukuhlawulwa kwabalimi abamhlophe abathathelwa amaplazi abo ngohlelo lomhlabathi olwe-Land Reform Program akukho emthethweni.
Kuzafuna wonke umuntu ephatheke amtshela ukuthi ukuxolisa kuyabuya ngendlela bani, but i-acknowledgement ayi sithemba ukuthi one day sizabe sibona umongameli ethutsha eyenza leyo acknowledgement, kumeni uzayenza emaradioyini, kumeni ephalamenti, asikwazi.
Abenhlanganiso yeMathebeleland Collective bathi bayaqhubeka ngohlelo labo lokugejwa kwamathambo alabo ababulawa ngeGugurahundi laloba kusolwa ngezinye inhlanganiso esezigweze lolu daba ukuthi lumsebenzi umiswe emthethwandaba we-High Court. Uhulumende weZimbabwe ubikwa esithi uzakwabela abantwana ababuyela ezikolo impahla zokuzivikela kugciwane le-COVID-19, njalo usebeke eceleni izigidi ezingamakhulu amathathu lengxenye zamadola $350 million ezasebenza kunhlelo eziphathelane lokulwisana legciwane leli ezikolo ngesikhathi sebezinkulungwane phose eziyisikhombisa 6,638 asebetholakale bele COVID-19 elizweni. Abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu, 5,250 babo babikwa sebesinde kuleli gciwane eselibulele abantu abedlula amakhulu amabili, 206. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebesedlula isigidi esisodwa, 1.3 million labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu, 30,294. Abekolitshini le-John Hopkins University lakwelemelika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amabili lasithupha, 26.1 million abafunyenwe bele-COVID-19 yabulala abantu phose isigidi esisodwa, 864,153. Kunjalo nje uDokotela Rogers Magigo oyingcweti kwezempilakahle uxwayisa abantu ukuthi bathathe amanyathelo bani nxa becabangela ukubana sebelegciwane leli kumbe befuna ukulenqabela, kanye lokudla okungancedisa amasotsha omzimba ukuze alwisane le-COVID-19.
Ngizaqala lalabo abangakatholi umkhuhlane kumbe igciwane leli. Kudla ukuthi silandele izimiso zonke esihlala sizikhuluma. Okokuqala ikhona ukuthi sigqoke amamaski. Okwesibili ukuthi sihlale si-sanitizer kumbe sigeze izandla zethu ngama-sanitizers. Okwesithathu ukuthi sihlale sisezindlini nxa singelokhu phuthumayo esifuna ukuthi sikwenze. Okwesine ukuthi siyenze le sithi social distance. Uma ekhatshana lakhatshana lomnye umuntu lapha oyabe ukhona nxa uselayinini yasebhanga, eshopu, kumbe noma kungaphi, kumele ukuthi uzitshele ukuthi omunye umuntu ola i-COVID unless nxa esethestiwe kwatholakala ukuthi akala. Ngakho-ke asenzeni i-social distance.
Ungabaxwayisa uthini labo asebetholwe belegcikwane le-COVID-19? Kumele baye ngaphi njalo benzeni? Ukukanti labo abangakalitholi-ke?
Kulaba sebebanjwe igcikwane, okokuqala abantu babanjwe amagcikwane lawa begula okutshiyeneyo. Omunye ngole gcikwane egijima, engatshola ilanga lonke egijima, sibile eqinile emzimbeni. Omunye ngobanjwe igcikwane engani uyagula. Omunye ngobanjwe igcikwane e-critical efuna sibile ukuthi aye esibhedlela. Kulabo ababanjwe amagcikwane kusimo esibi, ngikhuthaza ukuthi bethinte amadokotela kumbe incingo ze-rapid response bafone, bakwanise ukuthi babuye bazoncediswa ngokuphangisa. Kulabo abangani bayagula kodwa bengaguli okuphuthuma kakhulu, nanzela ukuthi labo kabahlale ezindlini, basebedinga amadokotela angabanceda besezindlini kumbe babize i-rapid response team izobancedisa besezindlini. Kulabo abapositive kodwa beqinile bezigijimela kuhle lakho ukuthi behlale endlini ukwenzela ukuthi bengatheleli abanye umkhuhlane. Njalo uqhakathele ukuthi nxa ukuthi sesilayo zikhona indlela odokotela abangasincedisa ngayo ama nutritional supplements leminye imithi abasinika yona. Kodwa thina njengabantu kumele ukuthi siqhakathekise ukuthi sidle ama fruits lama vegetables isithelo ezijeneyo lembida ikakhulu okule vitamin C ama lemons ama nanchis ama oranges imbida yonke nje iyabinhle kakhulu izasincedisa. Lokhu kuyaqinisa amasotsha omzimba kube kusincedisa ukuthi silwise lowo mkhuhlane.
Lo ngudokotela Rogers Magigo, ingcweti kwezempilakahle, limuzwe exoxa lapho ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Ibandla eliphikisayo eleMDC Alliance lithi ukuhlawulwa kwabalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi abo ngohlelo lokwaba kutsha umhlabathi oleLand Reform Program akukho emthethweni. Isithi kumele uhulumende acace ukubana uzabhadala bani njalo njani ukuze kwenqabelwe inkohlakalo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
EleZimbabwe libikwa lihlela ukuhlawula abalimi abamhlophe abathathelwa umhlabathi owaphiwa abensundu amabhiliyoni amathathu lengxenye zamadola emelika i-3.5 billion njengendlela yokulungisa ukuthathelwa umhlabathi abakwenziwa nguhulumende owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Isivumelwano senhlawulo le ese-Global Compensation Deal sisayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa esigodleni sakhe ese-State House eHarare esithi abamhlophe bazabhadala imitshina lezakhiwo hatshi umhlabathi njengalokho okusisekelo sombuso. Unkosikazi Fatsai Mayere isikhulumeli se-MDC Alliance uthi njengebandla abasisekele isinqumo sikabuhulumende lesi ngoba sisephula umthetho.
The MDC Alliance acknowledges the land reform program as a necessary correction of colonial injustices.
I-MDC Alliance ithi ukuphiwa kwabantu umhlabathi kwakuyinto enhle ukulungisa lokho okwenza abantu baye empini. Loba nje indlela okwenziwa ngayo yayingafanelanga njengalokhu esikubone kuminyaka engamachumi amabili edluleyo. Sithenga ukudla thina ikanti yithi esasisipha amanye amazwe. Abantu abanengi ngabala kudla kungelani lokuba kule mali eyasiwayo kuhlelo Command Agriculture.
Uqhubeke sithi okubakhathazayo ukuthi uhulumende akacace ukuthi imali yokupha abalimi laba uzayithola ngaphi njalo izakwakwiwa ngayiphi indlela.
Akucace ukuba imali leyi izavela ngaphi, ngubani ozaphiwa limali loba ukuthi imali eningi kangaka bayithole njani. Akukacaci kudaba lwemali ezabhadalwa kuZulu. Ukungacaci kudaba lwemali ezabhadalwa nguZulu kakusiphathi kuhle.
Ingcishi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkono usekele umbono kaMayere sithi imali kumele ihlawule lezisebenzi zemapulazini ezalahlekelwa imisebenzi lapho abalimi abamhlophe bexotshwa abanye babo bebulawa.
Siyakhonona njalo sizonde kakhulu ngenjongo kahulumende yokuthi ebhadale abelungu ababesemapulazini. Ukusikhononisa kakhulu yikuthi uhulumende uyenza lokhu engakabhadali abasebenzi abangafika bona 320,000 ebesebenza emapulazini lawa abathiwa bengabhadalanga imiholo yabo lapho amapulazi ethathwa ngodlamu kuma 2,000. So lokhu sitshengisela ukuthi hatshi uhulumende unake ukuthi edlile abelungu etafuleni yabo.
Kodwa isakhamuzi seHarare umnumzana Tafaza Chikandiwa uthe inyathelo elithethwa nguhulumende lihle kodwa abalimi kumele babone ukuba bayalima ukuze ilizwe lisuthe.
Lesi senzo sikahulumende siqakatheke kakhulu sibi ukuthi babhadale labo abelungu ababethathele umhlabathi ngamandla. Kodwa sasenjalo cela sibili ukuthi labo abelungu abazabhadala benze ngendlela efaneleyo ukuthi balime njengokuba lathi thole ukudla okuzasenelisa lathi ukuthi njengelizwe kwani
eminyakeni ngamachuma amabili adluleyo uhulumende kaMgabe wathathela umhlabathi abalimi abamhlophe bamapulaza amakhulu abazinkulungwane ezine wawunikeza abensundu. Uhulumende uthi lesi sinqumo sasivumelwano se-Global Compensation Deed kayisiso sokubuyisela abamhlophe amapulazi abawathathelwayo njengalokho osokukhulunywa ngabanye. Njalo uhlelo lokwaba kutsha umhlabathi olwe-Land Reform Program laluqondile ngoba lalujonge ukulungisisa amaphutha adalwa ngabamhlophe lapho besiza kuquluza umnotho weZimbabwe. Abafika badudula abensundu basathela umhlabathi owavundile ulimeka bebasa emhlabathini owawungabaphisa vuno esihle. Umphathintambo wezokulima uDr. Engshia Masuka utshele ibebandaba le-Herald Izolo ukuba labo ababelwa amapulazi kabasoze basuswe ekubuyisweni kwabamhlophe ngaphandle kwamapulazi edlula amajumi amathathu 37 aphansi kwesivumelwano ese-Bilateral Investment Promotion and Protection Agreements BIPAS ayiwo azabuyiselwa kubanikazi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Udaba lwenhlanganiso yebhethu likaZulu labanye abafuna ukumisa umsebenzi kahulumende ukugejwa lokungcwatshwa kutsha kwabantu ababulawa ngombuqazi weGugurawundi ludluliselwe phambili lamhlanje ngenxa yokubana umongameli Emerson Mnangagwa ubikwa ethole amaphepha odaba lolu izolo. Ngakho ke igqwetha lakhe licele isikhathi sokulungiselela ukwahlulelwa kwalolu daba emthethwandaba we-High Court. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Udaba lolu oluphanyekwe emthethwandaba we-High Court libandla lezaphu lisebenzelana lenhlanganiso ezinjengebhethu likaZulu, omunye wabasinda kumbhuqazo weGugurawundi umnumzana Charles Thomas, labanye befisa ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa, iMatabeleland Collective, uhlangothi lwezamasiko, unkosikazi Jenny Williams le-Commission ye-National Peace and Reconciliation bamiswe umsebenzi wokugebha amathambo abantu ababulawa kumbhuqazo weGugurawundi. Umahluli uJustice Martin Makonese womthethwandaba we-High Court udlulisele phambili ukuhlaziywa kwalolu daba lwaya ngolwesine lweviki ezayo ngoba amagqwetha kaMnangagwa ethe ubone amaphepha alolu daba izolo, ngakho igqwetha lakhe licela isikhathi sokulungiselela. Igqwetha ebelimele inhlanganiso yebhethu likaZulu umnumzana Ngqobani Sithole ukhuluma ngokudluliselwa phambili kwalolu daba.
Dentu mongameli lo minister bathe bathola amaphepha izolo, so kade bengakatholi ithuba lokuthi bahlale phansi bahlaziye ukuthi baphendule njani. Nxa sikukhangele khona kwabakutshoyo kumqoka ngoba le yindaba eqakathekileyo kakhulu esizwe seZimbabwe. Ngakho ke hayi, sesivumelene ukuthi next Thursday indaba izangena ihlaziwe ngomjaji.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumqondisi wenhlanganiso yebhethu likaZulu uthi bafuna ukugejwa kwababulawayo ngomnyaka ka-1983 kusiyafika ngo-1987 kwenziwe ngendlela eqondileyo hathi le esisenzakala.
Uqakathekileyo thina ukuthi siyakholwa ukuthi abantu kufuze bebekwe ngendlela eyiyo okuyikho iminyaka yonke kodwa sikukhankasela. Okuyinkinga kathesi ukuthi sibona abangani balezandi ezigcwele igazi sebeyibo asebegijima phambili, labo abayibo abafelwayo bechiwa emuva.
Umnumzana Nhlanhla Mkhwananzi oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kakumelanga ukuba uhulumende abe nguye okhokhela kulolu hlelo kungela osethe waxolisa ngalesi siga esehlela abantu beMandebeleni.
Akwenza ukuthi kube nguye okhokhelayo upresident siyangcwaba abantu yena elesandla ekubulaweni kwabantu. Kakame ngalokho abantu abayibona abahlukunyezwayo, abantu abayibona abafelwayo bakube yibo bona abatsho ukuthi into le kayenziwe njani.
Umnumzana Makheli Thamsanqa omele inhlanganiso yamaNdebele kaMzilikazi uthi imizamo leyi ingamadlwane ngoba bengakhulumisana ngalozulu owalahlekelwa izihlobo.
Simi lezinye inhlanganiso ezakithi ezibalisela ibhiji likaZulu kanye nenhlanganiso ye-MRP siyabasupporta njalo siyabasekela sithi baqondile uma bephikisana lalokhu lesenzo leso sikahulumende. Sithi angeke kwenziwe lokhu kungazange kwenziwa uhlelo oluqondakalayo, uhlelo oluzabambanisa abantu bakithi.
Owaphepha kumbhuqazo weGukura Hundi umnumzana Charles Thomas uthi bacatsha ngamaphepha kodwa bebevele bejonge ukuqala ukungcwaba abantu kuyonale iviki.
Nxa ngabe bona benza into, anibenze into sebekumele beqalise ngolesibili. Sebesithi kabatholanga amaphepha kusizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi bebexoxa ngento zeGukura Hundi. Thina abanye amanxeba lokhu enjalo. Amboni ukuthi kuyazwisiseka ukuthi bona bangasinika amalanga lokuthi amalanga abo ayesabisa phela. Uyabonga kwazi abakucaba ngela khona empilweni yakho umuntu. Balendlela eziningi abangazenza laba bantu. Nxa sesiqondisana, siqondisaneni ngemfanelo lokho esiyitshilwe ekhoti ukuthi akwenziwe khonokho esikufunayo.
Abanye abafakwe amagama abo kulolu daba olukhwezwe e-High Court bagoqela ikhomishini ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission, umgcinisihlalo we-NPRC uJustice Selo Nare, umphathintambo wogatsha lozokulondolozwa kwamasiko, umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo olwemathebeleland collective kanye lomkhokheli wayo unkosikazi Jenny Williams. Ngenyanga kaNcwabakazi umongameli Emerson Mnangagwa ube lomhlangano labenhlanganiso yeMathebeleland Collective labanye abantu bekhulumisana ngodaba lweGukura Hundi ophumele sinqumo sokuthi kugejwe amathambo ababulawayo ukuze kuqaliswe uhlelo lokuphiwa amaphepha wokutshona kwawo, ama-death certificate, okungakhokhelela ekuthini abantwana abasalayo labo bathole ingwalo zokuzalwa, ama-birth certificate, abangazange bawathole. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje amalunga enhlanganiso yeMathebeleland Collective athi azaqhubekela phambili ngohlelo lokugwetshwa kwamathambo alabo ababulawayo ngeGukura Hundi olukhangelelwe ukusungulwa eMathobo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo nkosikazi Jenny Williams wenhlanganiso le ngohlelo lwabo lolu.
Mazwi ephume ema-members ewoza bathi besihlala sibhala ama-placards sitoyitoya emgwaqweni. Sithi lalela silezinto eziqinileyo, silama-issues, sifuna ukuqondisa amagobo lokuzothisa uZulu, besibhala lawo ama-placards. Kwase kufika isikhathi ukuthi umongameli ngani usethutsha usevala ama-placards ethu. Wathi ngenani nisekhuluma ngani lama-placards. Yiyo i-engagement ekhona. Kodwa umongameli uyakwazi mhlophe kuthi oJenny Williams lewoza kabachiyanga umgqwaqo. Ngaye kuzahlupha, hayi, uzabona sibhala ama-placard futhi. And uyakwazi andivele asimfihleli lokhu.
Ye, so inhlelo zenu zonke lezi singathi zizaphumelela yini? Njalo ubona kodwa umongameli ezaxolisa yini?
Angeke sikhuluma because I think uzafuna wonke umuntu ephatheke amtshela ukuthi ukuxolisa kuyabuya ngendlela bani. But i-acknowledgement, hayi, sithemba ukuthi one day soon sizabe sibona umongameli ethutsha eyenza leyo acknowledgement. Kumeni uzayenza emaradioyini, kumeni eparlamenti, kumeni uzabuya eyenza e-state house asikwazi. I-apology, hayi. Siza first sibuya nini sikuqoqisana labozulu, lama-chiefs, lama-headmen bonke. Basitshele ukuthi acknowledgement simtshela ukuthi ibuye ndlela bani. And kumele asoze sibe thina as Met Collective. Maybe into leyo izafuna ama-chiefs. Because indaba ye-apology yinto esindayo kakhulu, kumele iphathekwe ngesintu sibili.
Unkosikazi Jenny Williams ngowenhlanganiso yeMathebeleland Collective lapho limuzwe ixoxa ecingweni kobulawayo lo Gibbs Dube weStudio 7. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane asiyihluzeni bomama, sikhangela ukubana abesifazane baluphatha njani udaba lomonakalo osudalwe yikuqhamuka kwe-COVID-19. UZulu uthi iqula likamongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa elikhangelelwe ukufika eZimbabwe yiloba nini. Kumele lize lile njongo ecacileyo ukuze liphumelele kumthwalo wokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe. URamaphosa wazise ngempelaviki ubana uzathumela iqula eHarare ukuyaxoxisana labebandla leZANU-PF, amabandla aphikisayo afana leMDC Alliance, abanhlanganiso ezizimeleyo kanye loZulu jikelele, ngokuhluphayo kwele Zimbabwe lokuthi kungalungisiswa ngayiphi indlela. Uhambo lolu luza ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esetheswa umlando wokwephula amalungelo oluntu lokubopha abantu mahlayana abalwela amalungelo oluntu labamabandla aphikisayo. Amanye amalunga eZANU-PF afana lesikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba athi akakwamukeli ukungenela kwele South Africa kudaba lweZimbabwe. Kodwa abenhlanganiso ezizimeleyo labamabandla aphikisayo bathi bayakwamukela. Ukuhlaziya lolu daba, sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule, lelunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu, onguye osungula lingxoxo.
Sifisa ukuthi nxa bebuya balalele konke okuzaphuma eZimbabwe, konke okuzakhulunywa ke ngabantwana beZimbabwe ngokuhlupheka okwenzakalayo ngaphansi kombuso kaMnangagwa. Sifuna aqale ngokukhangela ukhetho ukuthi ukhetho luka-2018 lule dispute kulokungazwisisani ngalo. Yikho esikhangelele khona ukuthi isiqokoqela sendaba siqalile khona. Sisuka lapho sikhangele ilungelo loluntu ukuthi eZimbabwe akusahlonitshwa ilungelo loluntu, abantu bahlukuluzwa, bayakidnetshwa, bayatshaywa, umuntu uyavalelwa kuze kukwane ke inyanga yedlule lokho evalelwe ngaphiwa ibheyili kuqanjwa nje izizathu ezingasebenziyo. Kodwa ke lowo muntu ke engela okwakhe esetheswa icala lokubhala iWhatsApp message kumbe lokuTwitter esitsho ukuthi abantwana beZimbabwe bayahlupheka.
Baba Gawule, lilubona njani lolu daba?
Omakhelwana bayaphathisana sibili, ikakhulu thina nje South Africa silo budlelwano obuhle kakhulu. Njalo lapho okulento ezikhathazayo khona kumele ukuthi sincedisane, sibonisane. Kodwa mbona ngani iqula lelo kubuya kwalo kuza kuphathisa ukuthi iqiniso livezwe linjalo, iSouth African government iS ANC ibe kwazi ukuthi kuyini okukhona, lamanga la akhulunywayo ngeZimbabwe avele obala. Kodwa njengokwesabelayo ukuthi kathesi sikhuluma nje okomumo wakathesi owethu le ANC, senginanzelela ukuthi iG40 le MDC Alliance iyasebenza labanye abantu, sizama ukungena ku-ANC khonaphana betshengisa abantu into ezingayisizo bale njongo ebanzi yokuthi bangcolise uhulumende weZANU-PF. Besondela kakhulu abantu abanjabo Malema, bengena kakhulu njalo kumaparty zamanye South Africa khona la ku-ANC, bazama ukupenetrate le ANC. Kodwa uzananzelela phela ukuthi phela thina sililizwe lathi elizimeleyo elizibusayo, asilawulwa yiSouth Africa thina.
Bakhona kuZANU-PF Ndlovu abafana lo George Charamba abathi iSouth Africa kayilalungelo lokungenela kundaba zeZimbabwe.
Abantu abanjengo George Charamba labo Nicky Mangwana bayazakala ukuthi bona bayizikhothamathe kuphela, bayakholisa nxa abantu behlukuluzwa ezilonge ezicorruption iqhubeka ikhona kubandla leZANU-PF lakuhulumende, bona bethola izimali okunengabalandaba lakho. iSouth Africa ngasikhangele yiyo ezwa ubuhlungu obukhulu nxa abantwana beZimbabwe behlupheka, ngoba basuka bayephephela kulelo lizwe, basuka ke bahambe besebenzisa imali yezizalwane South Africa, taxpayers money ukuthi bagcinakale khona ngale beyiziphepheli. Yikho iSouth izwa ubuhlungu ke okudlula ke yena Mnangagwa. Yikho kuqakathekile ukuthi South Africa ingenele, ngoba yiyo esikhangelele ukuthi ikhokhelele eSouthern Africa. Ikanti ke umongameli uRamaphosa ke uku-AU, le-AU yekhokhela Africa, kuqakathekile ukuthi bangenele ke entweni zombusazwe eZimbabwe, ngoba abantwana beZimbabwe sebehluphekile kakhulu.
Abanye baba Gawule bathi uhulumende ukhulule uHopewell Chingono lo Jacob Ngarivume izolo, ngoba engafuni ukuthi iqula likababu Ramaphosa leli libathole belokhu bevalelwe.
Ikukhuluma kwabantu abalahlekayo lokho. Abantu bamele bekuzwisise ukuthi ama three arms of government, i judiciary, legislature le executive. I judiciary la izimele yodwa, ayilokuzwa ngukhulumende ukuthi kambani ekhulula bani lebopubani liyenza liyenze lokho. Ama courts az decidela, ikukhulumende la ebotshiswe ema courts. Kungathiwa khona ukuthi awubani sekukhululwa inxa ukuthi sokulwa abantu ababuyayo. Asoqiniso lelo ngamanga lawo. Akwenzi ukuthi siphathise futhi amanga la njalo. Ngamanga alula nje.
Mnumzana Ndlovu, iyiphi impumela eliloyisayo kulezi nkulumo?
Isixazululo kumele sibe khona esokuthi maybe kufakwe transitional authority eyiyo ezakhangela ukuthi ku-implement ama reforms kuyiwe ekhethweni olukhululekileyo lapho abantwana beZimbabwe abazakhetha khona ubukhokheli ababufunayo, hatshi ukubanjwa ngamandla ubukhokheli obukhona bukaMnangagwa obungalandeli kumbe obungahloniphi ilungelo loluntu. Uhulumende okhona ongakwaziyo ukuthi i-economy kumele ayiphathe ngayiphi indlela ngoba abantwana beZimbabwe sebehluphekile kakhulu.
Baba Gawule.
Nkomo, iSouth Africa njoba ngichilo ukuthi phambilini ukuthi iSouth Africa ayisiyo engasitshela ukwenza, kodwa ke iSouth Africa njengomakhelwana kuyadingakala ukuthi sincedisane. Okuqondileyo yinto iSouth Africa ibisitshelwe amanga amaningi, kuqakatheke ukuthi babuye labo bazozizwela okuyikho okuliqiniso umumo okhona lapha eZimbabwe. Kodwa ke ayisiko ukuthi sesiyaba ngabantu labana bathi yonke into izumele iSouth Africa ingenele, hashi, siyazilungisela thina njengamaZimbabweans. Ngifisa sihlanganise amakhanda thina njengamaZimbabweans sichiyane lokunye lokho okuningi lokuthengisa lokho okunye okwenziwayo kwabantu abanye abathengisa ilizwe lawo.
Umnumzana Philip Gawule ulilunga lebandla lezano PF. Lapho ke limuzwe exoxa lelunga le MDC Alliance mnumzana Edwin Ndlovu kungxoxo abayenze lo ntungameli Nkomo we Studio 7. Ukansila Jacob Mafuma webandla le-MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa namhlanje uvotelwe ukuba ngumeya weHarare ngemva kokunqoba ukansila Mkunguma webandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ngamavoti alishumi lasiyakhalolunye. Lolu khetho lwenziwe ngemva kokuba umeya Herbert Gumba exotshwe kukansili libandla le-MDCT elikamakhuphe esetheswa umlandu wenkohlakalo. AbeZimbabwe abaphila ngemisebenzi emincane kweleBotswana bathi impilo kayilula ngesikhathi se-COVID-19 lobanje. Ilizwe lelise laphuma kuhlelo lokuthi abantu behlale ezindlini bengahamba-hambi ole-lockdown kuyindlela yokwenqabela kumemetheka kwalomkhuhlane. Intethile izindaba ye-Studio 7 noMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo ese-Gaborone kweleBotswana.
Unkosikazi Emily Dube ungumunye obaphila ngohamba-hamba esitaladeni zeGaborone bedinga umsebenzi ikakhulu owezindlini. Kodwa lokhu kwaqhamuka umkhuhlane we-COVID-19 wona osumemetheke umhlaba wonke jikelele, impilo ayisafani kuDube labaningi abakusimo sakhe. Noma nje iGaborone siyaphuma kuhlelo lo-lockdown, abantu sebevunyelwa ukuya emsebenzini, amapholisa aqhubeka echithiza abahamba-hamba bedinga imisebenzi. UDube uchasisa ukuthi akusafani kuye labanye bakhe.
Babethola sibili abantu besiyabasebenzela, babanike lokho ababanika khona. Kodwa ke ngenxa yesikhathi se-COVID leso kuthiwa distance your partner, yibo ubunzima sokutholakala. Njalo labo sebesesaba ukudwetshwa ngamapholisa belokho bemile kwabana bedinga imisebenzi.
Umnumzana John Shumba uthi emgwaqeni akuselula ngoba le msebenzi ingasatholakali. Uthi lo mthetho lawo kawubavumeli ukuthi babe besima esitaladeni bedinga umsebenzi.
Lawo umsebenzi lapha utholakali, even lawo ama-peace job sivili kunzima ukuthi uthole peace job yokuthi ukline kumbe iyadi kumbe yini. Lo mthetho walapha awuvumi ukuthi thina sisebenze lapha.
Umphathi Ntambo obonezo ungena lokuphuma kwabantu kweleBotswana unkosikazi Anna Mokhedi uthi ilizwe lakhe lokhe libhekane lobunzima babantu abangena elizweni okungekho emthethweni.
My ministry faced some challenges. These among others include
influx of irregular migrants.
Ugatsha lwami lwabhekana nodubo lwabangena okungekho emthethweni. Kwezinye izikhathi bengena endaweni okungamelanga bengene khona. Kuqakathekile ukuthi siqinise ukulinda imingcele yethu.
Noma kuyisikhathi sokuthi imingcele ivaliwe, abanye abeZimbabwe baqhubeka bezama ukungena kwele Botswana beqojwa isimo esilukhuni ekhaya. Ngenyanga edluleyo amapholisa eBotswana adubule abulala oweZimbabwe okade eyeqe umngcele ongekho emthethweni, isenzo esigconwe kakhulu ngabaningi. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Singekehlukani zihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhulumende weZimbabwe ubikwa esithi uzakwabela abantwana ababuyela ezikolo impahla zokuzivikela kugciwane le-COVID-19. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.